Hayi bekungakabi lohlupho ngoba iqiniselo elikhona ukuthi bengakaze ngikaze ukugijima kakhulu ezigabeni. Ngike ngazama ukuthi ngiyazama ukuthi ngiyagijima lapha phakathi kwabantu. Iproblem engihlangana layo ukuthi ngiyathosana ukuthi ama-members engiyabe ngilawo babe sebeke bathuselwa ngabantu bezane ukuthi bisanini lokuze nama-t-shirt enu ye ningavoteli uBusani ngoba uBusani ngala lutho. So votela nini uJonathan Moyo ngoba uJonathan ngumuntu ongasincedisa ngumuntu olezinto zakhe. Okuyikuthi abantu bagcina sebesithi khona nabona abasakwazi ukuthi bayenzeni ngoba babe betshelwa ezinye izinto ngapha kodwa bona bengabephathi ngoba mina ngisebenza labantu be-MDCT.
Kodwa liyakuvuma yini khonokho ukuthi lisebenza labe-MDCT?
Mina ukusebenza kwami labantu be-MDCT kuyukuthi njengomuntu obevele engu-organizer we-district. So kuthe sokusiwa kuma-election sasesitholisana ukuthi kuthiwa i-MDC kayiyi ekhethwe. Sasesiyahlanganisa-ke labanye ukuthi khona na akungeke kwenze ukuthi uJonathan Moyo angene enguye yedwa kukhosiweni. So sasesikubona kufanele ukuthi khona namina ngingene ngibe yilo ukuze i-independent.
Manje njengoba sizwile umnumzana Tsvangirai sithi abantu bengayivota kodwa behambe nje baye xakaxa amaphepha kuzayenza abantu belivoteleni.
Kungenza ukuthi abantu bengayivota kuhle ngezizathu ezithile nezithile kodwa-ke eqinisweni ukuthi abantu bona ngokwabo kufanele ukuthi khona nama bengabantu befuna ukuthi bakhethe ummeli wabo bahambe bayovota ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi umuntu wabo obameleyo kuba.
Siyake sibone njalo kumaphephandaba kahulumende lemsakazo besithi khonokho ade likutsho ukuthi bathi kalila lutho. Kuyalikhathaza yini nxa selikhankasa laphana ebantwini?
Ngathi akusikhathazi kakhulu ngoba bekungadingi ukuthi umuntu lolutho olunganani kumbe kulezinto ezinganani. Sikhangele ukuthi sifuna ukumela abantu betsholotsho North ngezizathu zokuthi vele azisafuni ukuthi zivotele iZANU-PF.
Njengoba lisitshuthi alikangeni kakhulu ebantwini ukhetho solusondele, kwenza ngenhliziyo yenu yonke lokhu ukuthi lifuna ukuncintisa? Abantu bafuna ukuzwa ukuthi kuyini elibaphathele khona?
Mina ngenhliziyo yami ngisebenza ngenhliziyo yami yonke. Kuphela into ebisafana ukuthi ngihlanganise ngayo ukuthi ngisathi kumelele ukuthi banginikeze i-transport ngoba ngakhuluma labo engangikhuluma labo mayelana ngokungena ekhethweni babethembisile ukuthi bazanginikeza i-transport okungena ebantwini. So lakhathi esindokungibhizi ngikhulumisana labo anytime ngangena phakathi kwabantu.
Siyabona inhlelo ezine ngesezisongelwe ngumnumzana Moyo, lina-ke libathembisana abantu?
iZANU-PF ingenile ngezinhlelo eziningi kodwa-ke abantu bona babe bekufanele ukuthi khona nababekwazi ukuthi iZANU-PF vele seyehluleka kudala. Okuyikuthi lokhu eyabikwenza yona iyabi senze ukuthi khona nabayivotele. So thina esikucelayo ukuthi abantu bengayivoteli bakwamukele khona lokhu ababe bekwenza ba into yanamhlanje ngemva kwakusasa kuyabe sokungasekho sekudlulile ukhetho.